Indaba zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Idalile parliamente selivumelane le Senate ukuthi iZimbabwe Electoral Bill sokumele ibe ngumthetho oza kwethulelwa nguZulu ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Intathelo lezindaba zifundiswa ngokumele zikwenze ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonyaka eZimbabwe. UZulu uthi kuyamangalisa ukuthi inkampani yamaphephandaba eZim Papers isithole imvumo yokwethulela uZulu inhlelo zayo. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission yethula inhlelo zayo zeminyaka emihlanu egoqela udaba lwe-Gugrahundi. Ku-Livestock lamhla, kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabantwana kwele Zimbabwe ngabantu abagoqela izihlobo labangane. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001202465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.